Kubuhlungu baba ngoba that is akutola koloko but abazibulana nayo kabane kangaka but ukuthi abantu bayadiveka sibili ngoba izolo bekhuba labanye nje bengifonda besithi sathosa umsebenzi kwathiwa sihle sine khonapho imali zenza kuthola efeleni kwenyanga but bathi besiyakhe emsebenzini yabo baphize imali zabo bathola kungelalutho. So sibona ukuthi umuntu vele uyahlupheka uqotha umsebenzi awunamali seyokuthengisa uzayithola efeleni kwenyanga usiyabona ngale awutholi lutho. So ukudiveka abantu bayadiveka sibili.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi yona khonoko kwenzakeleyo kokuxotsha izisebenzi lokunokunjalo ikwephula ilungelo loluntu. Lithini linalo?
Yikho sibili, yikho sibili. We sathi vele sikutsho, bavele bakhuluma khonoko sathi vele sikutsho kuba thina ukuthi hathi. Kambe lingathi lina lingukhulumende livumela ukuthi abantu baxotshe nje mahlayana. Liphotha kanjeyana kabana lutho, lina njengokhulumende alibaniki lutho. Bebele sithi baye ngaphi. So thina sikhanye vele ukuthi alele ilungelo lomuntu vele alisekho. Umuntu sengumuntu nje ongenaprotection ongenamarayis.
Nxa njalo sikhangela imbiko yeZimbabwe Peace Project, bathi bona kukhanya lalokho kwenzakalayo ukuthathela abantu impahla zabo abazithengisayo ezitaladeni ikwephula njalo kwelungelo loluntu. Lithini linalo?
Liqiniso lelo, liqiniso lelo. Kambe ningathi umuntu evele ehlupheka aye udinga imali yokoda khonoko aza kuthengisa ukuthi aphile nemuli yakhe, aphilise imuli. Selizamthathela lina lisiya neglik phanana khona ngale ukuthi lithole political gain. Iqiniso lihle bakhethi, kambe singabantu kungathethi njalo. Ukwazi ukuthi umuntu ovele ahlupheka akanamali, imali ayithole ukuthi ayoda, wayithola vele kanzima. Sethengisa-ke khonoko akodi leyo, simthathela.